Laba ke ngomama abazibiza imbokodo zeZimbabwe ngesikhathi bethokozisa okhulu lezalukwazi eNazareth House. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimimbokodo unkosazana Victress Mathuthu uthi bacabange ukuthi ngalelanga labo mama bazincitshe bona intokozo bayiphe asebekhulile abayidinga kakhulu.
Sicela usenze utshintshileyo ke sivakatshele umama lapha eNazareth House uzoselebrate labo usuku lwe-Mother's Day. Ukuthi njengoba belapha nje bekwazi ukuthi sikhona singabantwana phandle siyabaqakathekisa njengabomama, njalo baqakathekile bazohlala beqakathekile njengabomama. Siye siye sibajabulise omama, siye sipende nje isikhathi nyana labo.
Iningi labagcinwe kule ndawo ngase bekhulile abangasenelisi ukuzigezela, kanti abanye badinga usizo nxa besiya esambuzini. Iningi labo alenelisi ukukhuluma okuzwakalayo kwazise le ndlebe abasezwa kahle. Isikhulumeli senhlanganiso yezimimbokodo unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi loba nje asebekhulile laba bethola phose konke abakufunayo empilweni abakuswela kakhulu yikwethekelelwa lokutshengiswa uthando.
Abanye sebekhala bafisa ukuthi ngabe sihlala nje nabo usuku lonke, kodwa ngenxa yomsebenzi wethu asikwazi ukuba nabo usuku lonke. Kumele siye vakashela abanye omama kwezinye indawo, ngokunjalo sizoba siya, kodwa bayakhala kumanje abanye balokhu bayasilandela nje njengoba sithe nje sibakhumbuze ukuthi hayi basasengomama bethu noma singahlali nabo emakhaya la bakhona sisabakhumbula.
Ngaphandle kokuqhumisa ingxoxo lohleko lasebekhulile laba, omama beZimbabwe laba bebebaculela imiculo yomdabu begida oluthule. Ugogo uPamela uleminyaka engamathuma esikhombisa lantathu 73 uthe bekungokokuqala ukuthi ngelanga labo mama bathole intokozo enjengale.
Yes, very nice. Wonderful. Yebo, kuhle okumangalisayo lokho. Ikakhulu ngosuku lwabomama, lelo liqinise. Ngibuthakathaka, angila muntu ongethekelelayo.
Omama beZimbabwe laba bathi okunye okuqakathekileyo ngokwethekelela kwabo lokhu yikuthi izalwane zakwele South Africa zikwazi ukuthi akusibo bonke abeZimbabwe abafika la badale amacala, kodwa kusasekhona abalobuntu abangancedisana leSouth Africa ekuthuthukiseni umphakathi. Asebekhulile laba bakhombise usizo olukhulu ngesikhathi sokwehlukana. Melotulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Oh, let's go.